Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni kwestudio 7 ngomvulo mhlazi ku 27 Mpandula 2021 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umgcini sihlalo webandla le MDC Alliance unkosazana Thabita Khumalo ulandula imbiko yokuthi usehlamukele ibandla.
Indaba nansi, ngiyazi ukuthi lonke liyazi ukuthi ngiphathekile, njalo bengicela ukuthi ukuphatheka kwami akumelanga kube yindlela ezasetshenziswa ukuthi iphambanise umkhankaso wethu.
Kambe amabandla ezombusazwe azadobha okuncane na kukhetho oluzayo esigabeni seMandebeleni.
Abantu bakithi abasukumi ngobuningi babo bayebhalisa kungenxa yokuthi ukhetho njengendlela yokuguqula impilo siyalahlekelwa isizotha.
Ohlala kwelemelika edabuka eZimbabwe umnumzana Jerry Twala Jackson uphathisa umhlabeleli uSikhosana Buhlungu.
Kanti ke futhi singakhohlwa ukuthi kukhona ababengathi bamdlepha bamkhuluma kabi, ngakho bekudinge ukuthi lathi isime ngakwenxa yakhe simlwele.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Sihlalo webandla le-MDC Alliance unkosazana Thabita Khumalo ulandule imbiko yokuthi usehlamukele ibandla. Kubikwa kulamanye amalunga ebandla athi unkosazana Khumalo ukhanya engahambelani lokwenzakala ebandleni leli okungaqanjwanga. Njengesibonelo bathi kumaviki amabili kuze kwenziwe umcimbi kobulawayo wokunanza iminyaka engamachumi amabili lambili leli bandla labunjwa, owawukhokhelwa ngumkhokheli webandla umnumzana Nelson Chamisa. Unkosazana Khumalo wayengekho, kodwa uMakhumalo utshele iStudio 7 ukuthi elokhu esekela ibandla ngokugcweleyo, kodwa ibuthi nje ubengezwa kuhle emzimbeni yikho engadidizeli njengalokhu okumele kwenziwe ngumgcini sihlalo webandla ngalesi sikhathi ukhetho soluseduzane.
Hayi, ngiyabonga umbuzo wakho omhle kangaka. Indaba nansi, ngiyazi ukuthi lonke liyazi ukuthi ngiphathekile, njalo bengicela ukuthi ukuphatheka kwami akumelanga kube yindlela ezasetshenziswa ukuthi iphambanise umkhankaso wethu. Ngicela ekuZulu ukuthi ngiphathekile kodwa sisebenzeni.
Ibandla lona limi njani okwakathesi kakhulu sibona kokudonselana okwebizo lokho okuthiwa lingathathelwa ibizo lebandla?
Akusadingi ukuthi sizitshaye izifuba ukuthi umkhankaso wethu silungiselela ukhetho luka-2023 lapho esesiyakuyabhuqa khona izanu umi njani, ngoba owethu umkhankaso ngikhuluma kunjenje sivalwa sokuthiwa sesiya ku-lockdown ye-COVID. Kwakungayisiyo lockdown yokuthi umkhuhlane usumemetheka, yebona yewukhona sibili, kwakuyi-lockdown ngokuthi basebebonile ukuthi sesingenile kuZulu njalo uZulu laye uyaphendula. And sibonakaliso ngokwenzakalayo eTreadgold ontanga baphuma ngobuningi babo sebesiyadinga izithupha ukuthi labalungiselele bayirejista njengamavota. So izani kwabethusa khona khwana, so kunkhwana ngumboniso wokuthi kuvele lapha phansi izani hamba phezu kwamaqanda, thina sihamba sibhampisa amaqanda etareni njenge-tennis ball, ngoba abantu phandle umfana omncane bamfuna ngamehlo abomvu. Endabeni yebiso, ibandla le-MDC libandla likaZulu. Ibandla likaZulu liqondiswa nguZulu embonweni eyabe imele ihluzwe lemigoqo meli yenzwe. Ibizo lokuthi MDC Alliance kalivelanga kubaba u-president wethu Advocate Chamisa, hayi. Ibala lokuthi MDC Alliance lavela kusinqumo esaphumayo ngo-2014 Congress yethu ubaba umuyi uDokotela uTswangirai wayenguye u-president wethu esaphila. Kwavunyelwana naku Congress ye MDC ukuthi ngo-2014 kakuhanjwe phandle kuZulu kuye banjwana phandle bonke abalimbono yenguquko sithi nxa sesibambeni sibe ngumuzi omkhulu iBig Tent ngesikhiwa senza njalo sithi sesiyimuzi lomkhulu onjengowesithenjini bese sisiba amabandla abona bona singaphathisani ekukhiphini nababahuquluzi bese sibambana yikho kuzalwa kwe-alliance sengitsho njalo kanti ibizwe esilitshintsha yiliphi mna lokhu engazalwayo ngathi khona ngathi kokhola kwangena amanye amadrink achiyeneyo ozibani 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 ofanta opepsi obani bani anzange ngizwe ucoca-cola etshintsha isithi ikhokhu lyani esembhodleleni namanzi lawana sokumele siwatshintshe ngoba kuthiwe khona ikhokhu liyaso yethu nxa ibizwe naleli lithi MDC alliance kumele litshintshwe uZulu uzasitshele ukukwenza
unkosazana Thabita Khumalo ngumgcini sihlalo webandla le-MDC alliance ubekhuluma ecingweni le-studio 7 ekwebulawayo olwedluleyo lomnyaka ka-2018 ibandla lezanu PF lenza kuhle esigabeni seMathebeleland South lapho umongameli Emerson Mnangagwa athola khona amavoti awedlula akamnumzana Nelson Chamisa umkhokheli webandla le-MDC Alliance ngenkulungwane ezifika phose amachumi amabili 17,000 ngoba kwavota abantu abalutshwana kakhulu esigabeni lesi kunye lezinye izigaba zeMandebeleni njengoba ukhetho solusondela sixoxe lengcwethi wezombusazwe umnumzana George Mkhwananzi saqala ngokumbuza ukuthi ubona beza kuba banenganyana na abazavota kukhetho oluzayo kulokwedlula olwedluleyo
ukuze kube khona idlabo zane lokufuna ukuvota ebantwini kufuneka kube khona into elilukuluku ezokwenza ukuthi abantu bafise ukuthi ukuvota kwabo kudala umahluko uma becabanga ukuthi ukuvota kwabo akuzokudala umahluko basuka bangakhuthazeka ukuthi basukume khona nje ukuyabhalisa uzananzelela ukuthi indaba isuka khona ekubhaliseni khona lapho ku-registration abantu bakithi abasukumi ngobuningi babo bayebhalisa kungenxa yokuthi ukhetho njengendlela yokuguqula impilo siyalahlekelwa isizotha abantu abasaluthatha ukhetho njengento engawudala umahluko empilweni zabo ngoba bayakubona mihla namalanga kuyavotwa kodwa kakudaleki mahluko so lokho kusuka kubenze balahlekelwe lilukuluku lokufuna ukuyavota bekungaba ngcono uma kusiba khona into ethembisa kulabo abakhankasayo kumabandla aphikisayo yikho lokwathi kungabafaka umfutho omtsha ukuthi ukuphuma kwabo besiyavota kube nomahluko kulokho esesike sakubona kuminyaka edlulileyo uma sibheke kulabo namhlanje asebethe bavela egcekeni ukuthi bafisa ukuthi basekelwe ngokuvota kubukeka sengathi izingqongqolo kulokuyizo lezi ebezivele ezikhona kukhetho ledlulileyo izanu nayo i-MDC okuyizo ezehlulekileyo ukuthi zinika abantu bakithi umfutho ukuthi baphume ngobuningi bayo babo bayovota bese kusalela ke amabandla anjengabo MRP noma ike abakhona kukhetho ledluleyo kodwa siyazi ukuthi kuyakhulwa i-EFF siyayibona iminyaka ngeminyaka ma kuvotwa ibonisa ukukhula so kungenzeka ke ukuthi amabandla anjenge-MRP mhlawumbe nayo izaphu noma engazanga enza kahle kukhetho ledluleyo kungenzeka ukuthi kuzofika manje kukhona umlayezo omutsha abawulethe ebantwini ongenza ukuthi bakhuthazeke bafune ukuyavota ngoba kusobala ukuthi izanu le-MDC azitsho lutho emntwini wesindebeleni ekuthini bayavotelwa noma bavotelwa
wona amabandla aphikisayo ungathi nxa
ukhangele isimo sawo kathesi ubona ngani azaba lo mehluko na kukhetho oluzayo
ngithanda ukuthi ngibhekisa amehlo akho ekuthini iMDC ayiseyilokho ekade ikhona ngokuvota okupheleleyo ka-2018 lapho ekade iMDC Alliance lelo gama esivele silithathelwe iMDCT ebikhokhelwa nguThokozani Khube kodwa yabuya yakhokhelwa uMonzora usewathethe wonke womabili lawo maphathi wafukamela so asikalazi lebandla elizo khankasa likhokhelwa nguNelson Chamisa so lokho ke kusuka ke kwenze abantu mhlawumbe nasezingqondweni zabo kube khona ukudideka okuzokwenza ukuthi isivuno abangasithola okhethweni sehle udla lokho abakuthola ngokhetho lwedluleyo ngamafeature ngathi kukhona ukusanganiseka engqondweni ukudideka iconfusion kubavoti ngoba kungabacacela ukuthi lezi nkunzi ekade zingqikelana imihla namalanga kusukela ngo-2000 kuminjani kulolu khetho esilubhekileyo
umnumzana George Mkhwananzi yingcwethi kwezombusazwe ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ese-South Africa
zalenzela manga phakathi komnyaka
usana buhlungu odabuka enkayi usephathiswe ngabantu abaningi ababuthelele impahla yokwakha ebalisa isamende lokunye omunye wabamphathisileyo baphinda bamela lapho abanye bemhlukumeza besola ingoma yakhe ethi dlala ntethe ngumnumzana Jerry Twala Jackson ohlala ngapha kwelemelika sixoxelayo ukuze sizwe ukunengi ngalolu daba.
Imsakazo ukwenza sisukumele ubaba uSikhosana simphathise ukuthi umculi omunye osuka esigabeni sangakithi ngapha kanti kubalulekile ukuthi singabantu siphathisane sisukumelane sincedisane sixhasane ngazo zonke indlela kanti ke futhi singakhohlwa ukuthi kukhona ababengathi bamdlepha bamkhuluma kabi ngakho bekudinge ukuthi lati sime ngakwenxa yakhe simlwele simphakamise njengomuntu wakhe singabukeli ephathwa kabi
kuyini osowakwenzayo ngokumphathisa ikakhulu ngangapha kwelemelika
msakazi kunzima ukuthi ngikhulume ngokuthi kuyini engamenzela khona njengomuntu ngibona ngathi lokho yinto nje singayishiya injalo nje sithi nje hayi samsiza umuntu ngalokho esamsiza futhi sasisiza njalo lapho esigijima khona lapho esihamba khona siyamkhumbula sizame singamzamela khona kodwa uqakathekileyo ukuthi nje silandele umculi wethu sithenge umculo wakhe siwudlale ezindlini zethu kumbe noma kumabhizinisi ethu kuyamxhasa njalo lokho
kukhona yini olokhu usakwenza ukumphathisa uSikhosana
baningi abantu abamsiza lwaba lami ngomunye kodwa ke uqakathekileyo ukuthi njengoba evele ngumuntu esiphila laye lapha ku kuvele kuzafanele sihlale sisizana asikho isikhathi sokuthi hayi isu akumiwe lapha kuzahlala kunjalo njengoba ngijilo angeke size sihambe sesikhuluma ukuthi ngiyenzele ubani lokho ngiyenzele ubani lokho kodwa nje angithi mina vele sizahlala simxhasa njengoba umbona ekhula esiya phambili siyabe sikhangele lapha ahambela khona lokuthi yini engaba izidingo zakhe esikhathini esithile nxa silakho esingamenzela khona bese sikwenza akusoze kume lokho as long as esaphila
umnumzana Jerry Twala Jackson uhlala ngapha kwelemelika lwezempila kahle lubika ukuba kulomuntu oyedwa nje kuphela obulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 kwabanjwa igciwane le-coronavirus abedlula ikhulu 120 abafika phose ingxenye yabo babikwa bebanjwe leli gcikwane ezikolo asebehlatshwe ijekiseni ye-COVID-19 sebesedlula izigidi ezinhlanu i-5 million. Ilizwe lithi kumele kube labantu abedlula izigidi ezilitshumi 10 million abahlatshwe ijekiseni leli ukwenzela ukuthi linqandwe igciwane le-coronavirus.
Lo ngumsakazo we-Studio 7. Sisakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma e-Voice of America at Washington, D.C.
Okwamanje sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi abalimi besigaba seMathebeleland South baphakathi kwenala ebangelwa ukuvuselelwa kwenhlelo zokuthelelezela ngohulumende. Iphephandaba leNewsday lilodaba lokuthi kulokuqokozela lokulwa kwamaxuku amabili ebandla lezano PF elisekela umongameli Emmerson Mnangagwa lelinye elisekela umnumzana Constantino Chiwenga umsekeli wakhe kukhetho lwama district olwenziwa elizweni jikelele. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko olisithumele nge-WhatsApp.
Salibonani kuStudio 7 lonke umhlaba wonke jijikelele linjani bo khona nathi. Hey, siyabonga lapho uhulumende usenzele into enhle yokuthi sithathe izithupha ngoba ngengabona ngale side la komtshina ngale kuthatha umgogo olesizukulwane lesizukulwane ugogolwana wathatha impela ngoba engazazi ukushita ngabe lawo ma 80 years ngugogolwa. Bengaze bele sithupha ngaze bele birth wathatha ukudla zangube lembuza labantu abakhe bebengakaze bebe namali ezithupha bathatha. Hayi kube kuhle impela ngayibona baqhubeka kuhle hayi akuzange kube lo kuthukethe izwana nokuba khona ini. Hayi siyakubonga lokhana kakhulu sitshayela ihlombe impela basebenze kade besebenza impela nabantwana abasebenzi. Welcome ngapha kubathu bani WhatsApp 7 lo. Hey ngihlale ngikhala ngaye lo. Problem bonina nti kade besebenza kahle sekubuya ngapha ku WhatsApp 7. Sokufanele siye siyothenga sisithenga ama David lawo. Sisithenga sesidula ama photocopy sesihamba siya ku photocopy ezikolo labo kunomchino ekhumbula high school ama photocopy se photocopy ekhumbula imchina yabo liyana ishita isasebenzi yona isebenza idizing nje kuphela into engiyibone lapha hayi ayinhlanga labana abasasebenzi ngendlela eyiyo ngoba uhulumeni usikhiphele ukuthi sizoholiswa uzokuthi ahamba yecholojo kanti icholojo angidiyena lephumule phoma ngabe sengithunye icholojo futhi into yenza abantu bona bengabe lezithupa bengabi namaphethe ukuthi echolojo uzahamba kuyofunakala fakazi awulaye imali yokugibeza abafakazi awulaye imali yokuthi ugibele uye eCholochi awulaye imali yokuthi ufike ubhadala sebebuyile sebekhichiwe sofuka ukuthi uyabhadaliswa into abayenzileyo irong ngeke ngibaqa ngoba kade ngibabuza ukuthi kanti wena ungubani kanti ungubani babuza yebo ngiyabazi impela ngibabonile kodwa hayi into abayenzileyo hayi ayinhlanga beze ogogo beze bekhipha izinkukhu zabo kodwa kuthi singadizi kodwa namasebenzi njalo uzawuthini ngoba ufuna into yakho wena kodwa uzothiwa ugogo sekubona nangugogo sithi hayi ngizame ukuthi ngikhiphe inkukhu ngizame ukuthi ngikhiphe lokukwenza ukuthi abantwana bami belungile ugogo wenzela abantwana bakhe kayenzeli yena yena uright khona lokubona abakuboni konke khona lokhu ugogo uhleli uze ubuhlungu ngabantwana bamntanakhe kodwa yena abuya ngaphethe ugogo azokhipha ngaba lasesikoleni bafuna lokhu into eyenziwe ikhumbula ayinhlanga eyenzekela ikhumbula ayinhlanga ukuthi abantu nje bayobhadala ama photocopy bona balawo umshini we photocopy kufana abantu bayobhadala ama half david lawa sefunaka setholakala kulabo besikole ekhumbula bawathethe ngaphi isimanga into engimangaze kakhulu njengisiba lokumangala kakhulu ngathi hayi masekuphilwa sokuthi so hayi uhulumende siyambonga indlela senzele ngayo ukuthi azosincedisa ngapha kodwa asambongi ngendlela abantu sebeyenze ngayo akusabongeki lokho sokukubi ngoba bayakhala abantu abaningi abayenzelwanga sitshahile bayaphuma so into abayenzileyo hayi ayijabulisanga hayi ngiyabonga mchiyeni loyo
yalibenyelela ku Studio 7 basakaza yaba ngifuna ukuthi ngingene kubalaleli engizobe kukhuluma ngemara
MRP bethi kati MRP abasayiqedisisi ngokuthi yona ithi ifuna ukulwela ukuthi ilizwe lehlukane but semangala sidinga ama sidinga ama vote kathi ke nje emuntwini nje owazi ngokuhlukanisa kwelizwe kumbe ngepolitiki kahle kahle kathi yona iMRP izalehlukanisa njani ilizwe ingela ingazange ivote ivotele angithi kuzehlukanisa ilizwe ukuthi ithole ama vote ebantwini ama vote ngabantu ababesima naye layo so ngeke iphonge ukuhlukanisa ilizwe kuphela without a vote meliqale ivote iMRP ayisikuthi yona ifuna ukuvotela kubusisi ba uyathi umqondisi esikhathini esiningi ukuthi abanye abantu nje bafuna ukulahla abantu ukuthi iqiniso belizwe belazi ikakhulu bona laba abengabama MDC ayisikuthi uvotele ngapho ukuthi uvotele iMRP uyafoswa umuntu ukuthi asuke ku-MRP omunye omunye azikhethele lina nxa kuyukuthi lina lizwisise MDC ozwisise MDC kaye ku-MDC oku-MRP ku-MRP kezezwa abanye abantu bakithi bekhuluma enye into eyaze bephonge uyaliqiniso elisegcekeni uyazogawule baningi kakhulu emhlabeni yase kula laba abalandele MDC abantu bakithi landelani MDC yaseyaleyalisanga liye kudla linanti liyadla ayikhona ukulokhu elingenela abantu lifuke phambule abantu eqinisweni abantu bakubona ukuthi siyancindezela khonapho umuntu uhlezi abantu bakhe apho umuntu umuntu abekhuluma esekhaya abantu bakhe basegoli thenize ngelapho kodwa nobele kusithi hayi iMRP njani njani iRMRP votela neMDC 20s kuyini kwenzile MDC nge-20s kuyini ngoba kathesi kunje kobulawa igcwalisa abantu bangaphandle yabanika izikhundla wayengazange ithatha abantu bakobulawayo MDC ihlulekile ehlulekile akula yalitshengisa ngomama makhulu angazi ukuthi alibonile njani umuntu angathola ukuyithuka ethukela nje kuphela sehlehlamukela kwakini kanye alehluleka ukuzimela ngokwakini yini alehluleka ukuzimela hayi bantu bakithi bantu besindebeleni elani ukuthengisa hayi elani ukuthengisa ma
ya ngisukume ngokubingelela abantu bakwamthwakazi bonke mbingelelani nama DJ lapho ngolwesi sinikeza izindawo hayi ngithi nami ngifake uvo lwami kulaba abantu abagxekayo yagxeka liyabona ukuthi abantu abalaba beharare basilethela amashona labo ama-MP bathi othi livotele okuthi kube into zakithi kuphela sibe namakhansila akithi sibe nento zonke zakithi hayi kona ukuthi ube lekhansila lesiswini lesitshonene ngayefuna ukukhuluma lawo ukuzomelete ukukhuluma esitshone noma ungezwa noma usizwa ngenkani alike nilekele abantu labo beharare bakhona abantu bathi yabakwazi ukuthi umthwakazi thiwa i-MRP izokwenza ifunani ifunani ivotele kumakhansila ivotele kumameyarazi ya even kumangwayeka even kumalokuzeni okunye lokho kodwa amakhansila lapho amakhansila lapho sikhathele lapho amakhansila lama-NT hayi no imadebheni vele kumele belokhu jamisa izanu jamisa kuyafana le nto le ujamisa wayefuna ukubulala umakhupheleekibo le alikhumbuli liyakhohlwa futhi amandebethu izinkinga bantu bakithi bakomthwakazi dwa kukhohlwa usinenini ukhuphe usinenini babesibiza umgaba wesibiza kodwa asifundanga sinenini umakhuphe befuna ukumthisela endlini bethi izwiti kuthiwa yini kuthiwa mthengiso lo kuthiwa yini igama lakhona kuthiwa yi-disident kumbe kuthiwa yini sinenini ade besibiza bethi watwathi singamahuhwa kume i-cockroach watwathi into zabo besibiza amagama kodwa vele kwakuwrite out abantu bebulawo ngesikhathi segugulo uyabona ukuthi into yakhona yonke kodwa lokho libhizi liyame ngabantu bakithi aliye ndivuleke indlebe aliye ndivuleke lihlukane lalaba abantu laba lizoba right bekawaphaka kobulawaojamisa ababangenze ngakhona ubulawa basanyikinyeki that's wabona sebekhona i-territory sebeyibambile sebekhona ukuthi bevotele umuntu ngobuningi abayibobona lina selibancedisa futhi besenza zonke into bekhanga no abahambe laba abantu laba singabavoteli umuntu uyamsusa ngestyle umsuse uphela ngokungamvoteli simple
Studio 7 linjani Studio 7 hayi mina ngiyalibingelela ngilapha kobulawayo endaweni yasechabalala okokuqala ngithanda ukubonga upresident wemthwakazi Republic Party ubaba umoyo ngaphezu komsebenzi omkhulu kangaka awenzayo esenzela abantu bakibo emadebeleleni okuyikuthi sile mnyaka mbona lowo mnyaka ungaba ngumnyaka wesi-3 okuyikuthi-ke ubaba umoyo usebenze kakhulu phezu kokuthi avule abantu bemadebeleleni amehlo njalo osokusenza lebandla elibusayo lizizwe likhathazeka kakhulu ngendlela okwenzakala ngakhona emadebheleleni ngendlela abantu asebekhuluma ngayo asebelandela kakhulu ngayo indaba ibandla lemthwakazi Republic Party according to imisebenzi eliyenzayo esiyibonayo kuground ngikhulume kakhulu ngamabandla ezembusazwe asesishoneni silebandla le-MDC lebandla le-ZANU-PF ngamabandla asincindezeleka
kakhulu emibusweni khuluma ngeminyaka emithathu sasuka kuma election ibandla le MDC abantu balivotela besithi bafuna ukuletha inguquko kodwa inguquko yakhona asiyitholi esikutholayo nje emathebeleni ikuncitshwa imisebenzi lokungaqhatshwa emakhampanini lokungenisana bodwa abantu beshoneni so kuyinto esihluphayo kakhulu ubaba umoyo othi maye khuluma asuke ekhulume egcila kakhulu endaweni yokungatholi imisebenzi kwabantu bemathebeleni abantu beshoneni bese bevuka besithi bona ubaba umoyo ule tribalism kodwa i tribalism yakhe kuyikukhuluma iqiniso ngoba iqiniso elizweni leZimbabwe lingafunakali so hayi ngalamazwi ke ngiyalibonga kakhulu bobaba uNtungameli Nkomo labo bonke obusakazi abasisakazela imisakazo yethu yeStudio 7 ukuthi le audio bengicela ukuthi ngayafundwa izwiwe ngabantu bonke beZimbabwe ukuthi labo bonke abakwamthwakazi abasagijima ngaphansi kwamashona ukuthi yekelanani lento zempumalanga yekelanani lokuthona lisiyayelusa inkomo zakomakhelwane ezenu zigcwele iganga zingelabelusi ukuthi buyanini libambisane nobaba umoyo sibeni imbumba silweleni ilizwe lakithi sibambene ngethemba lokuthi sizakulungisa abanye nyakwazi bafuna ukubuya sokuvuthiwe bese besithi bona hayi thina sasingacatshanga sasimikanje kanje bengasaqedakali kodwa sikufunayo ukuthi kathesi ichansi sesekhona ithuba lisesekhona lokuthi abantu bazimele bengacatshi ngamanye amabandla ababuye bezoba ngaphansi kwebandla lemthwakazi Republic Party benze lokho okwenziwa ngabanye ukuze ilizwe libuye nyabo
lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, ilunga ledalele Senate unkosikazi Elizabeth Cheney wavotela ukuthi owayengumongameli welizwe uDonald Trump athoniswe, ubikwa esethole usekelo lukamnumzana George Bush owayengumongameli welizwe ngemva kokuba amanye amalunga ebandla lama-Republicans asekela uTrump esemhlamukele phambilini kokhetho oluzenziwa kumaviki ambalwa alandelayo. UCheney ngomunye wamalunga ebandla lama-Republicans osethwaliswe nzima ngabasekeli bakaTrump. Lokho kwenzakala abanye besithi usekelo lukamongameli Joe Biden luya lulokhulu sehla ngenxa yokususa amabutho elemelika kwele Afghanistan akwenzayo. Sixoxe lengcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Raphael Mthombeni ngalolu daba.
Hayi, mina ngubona kwamudaba lwe-Afghanistan lungathi ludabule abantu phakathi khona lapha America lapha. Abantu bayavuma ukuthi kufanele ukuthi impilo yana kufanele ukuthi ibe ngabe isiphelile ngoba kungeza ke kuhlalwe kusempini umjokotho ukuze kube nini. Bese kusiba nje lokulukhophe nyanyana okuncane kono lokuthi kuphunywe njani lazi kwathi sekuzaphunywa khona lapha na kwafa amanye amasosha la adutshulwa laba abazibulalayo ama-suicide bombers lana. Ilukhophe kuphela olukhona kodwa kukuthi kuphele njani kuphele nini. Mina mbona ngathi upresident wenza kuhle ukuthi ama-democrats angakusebenzisa khona lokhuyana. Angikholwa ukuthi kungamenza aluze kakhulu ngo-2022 kulo umnyaka ozayo ngoba abaningi bavuma ukuthi kufanele ukuthi impilo yana iphele amatalibani abuyele azithathele umbuso wabo bazithathele ilizwe labo ngoba akuloba kungaze kuluywe njani akuzoze kuphele.
Umnumzana Raphael Mthombeni sizala neseZimbabwe esihlala esigabeni seTexas ngapha kwele Melika. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje ke sikhangele ezinye zenhlobo zendaba ebezikhokhela. umgcini isihlalo webandla le MTC Alliance unkosazana Thabita Khumalo ulandula imbiko yokuthi usehlamukele ibandla kambe amabandla ezombusazwe azadobha okuncane na kukhetho oluzayo esigabeni seMathebeleland silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo-7:30 ntambama abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.